Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 15 ngumpalakazi 2023 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje
awa lemoga gore batho ba le bakata tsatsi lengwe hela hela le batsana mo Francis Town ba ka re hita ka dipala
ukhulumende wa kwele Botswana uthi akukabi lesivumelwano phakathi kwelizwe leli lele Zimbabwe esokwesula ukusetshenziswa kwama passport izalane zamazwe omabili
bevele ngukhangelele ngoba lekuqoqelwe bethu labakhula bethu besiphose sikwane kumbe abangu 4 ade sifuna ukungena kodwa at least nxa sikwanisa ukuthi sivumelane abangu 2 bangene hayi ngikwamukele kakhulu
umnumzana Sengezo Chavangu othi nginobhala jikelelo webandla le Citizens Coalition for Change usekhethe abazangena kudale le Senate lele House of Assembly phansi kohlelo lwe proportional representation Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga edalela eParliament kwele Botswana seveze ukuthukuthela okukhulu phezulu komcabango kaHulumende walelo lizwe okulobelana isivumelano loHulumende weZimbabwe esokwesula ukusetshenziswa kwama passport izizalwane zamazwe omabili nxa zingena emazweni la. Athi umongameli Mogoetsi Masisi kazange adinge imibono kaZulu phezu kwalolu daba. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Amalunga edale lePhalamende la akubeke sobala kuleli dale izolo kusihlwa. Ukuthi kavumelane lodaba lokwesulwa kwama passport njalo athi uhulumende wakwele Botswana kumele aphume kulesi sivumelwano azama ukungena kiso lele Zimbabwe udaba loluhlafu nokabanzi ngesikhathi umphathi ntambo obona ukungena lokuphuma kwabantu kwele Botswana unkosikazi Anna Mokgethi ezama ukuchazisela amalunga edale lePhalamende ngesivumelwano lesi ngeviki edlule esigodlweni seHaboron umongameli Emerson Mnangagwa watshela umhlangano weKhusi Ideas Festival ukuthi yena usevumelene lomunye wakhe umongameli Masisi ukuthi abantu beZimbabwe labeBotswana sibeza ngena amazwe nomabili besebenzisa izithupha kuphela hathi ugwalo lwepassport kodwa umukhethi utshele idale lePhalamende ukuthi abantu abazwisisi ngesivumelwano lesi uthe Mnangagwa esitsho izifiso ezihambelana lezikamasisi hathi ukuthi sokulesivumelwano esesilotshelwene ngababili laba kumbe ohulumende babo
Mr. Speaker I wish to make this statement to clarify and to set the record straight.
Ngifisa ukwethula umbiko lo ukuthi okwakhathesi akulasivumelwano phakathi kweleBotswana leZimbabwe ukuthi kusetshenziswe izithupha ukuchapha umngcele.
Umukhethi ukuthi uma kungasungulwa lesi sivumelwano kodwa kubonakala ukuthi izinto azihambi kahle silakho ukwesulwa. Amalunga edale lePhalamende agoqela abamabandla aphikisayo kanye labebandla elibusayo badle amahabula besitho uzanywa iBotswana leZimbabwe kumele kumiswe ngokuphanyisa umkhokheli wamabandla aphikisayo edale lePhalamende umnumzana Ditapelo Kiarapetsi ubuze ukuthi ngubani wanika uMasisi imvumo ukuthi akhulumisane lomnanga kwaphezulu kwalolu daba
Haile gore tautuna Masisi o dumalane le Mnangagwa kana le pusha Zimbabwe.
Nga kuyikuthi uMasisi uvumelana lo Mnangagwa kumbe nabantu beZimbabwe uthinyo ngubani ngoba abantu beBotswana bayala indaba le phambi kwakhe.
Elinye ilunga ledale lePhalamende elimela idolobho leFrancis Town umnumzana Winter Mulutsi uthi abantu bendawo yakhe babathwele nzima ngabantu beZimbabwe njalo kungaba kubi kakhulu uma isivumelano lesi singaphumelela.
Awa lemoga gore batho ba le bakata tsatsi lengwe hela hela le batsana mo Francis Town ba ka re hita ka dipalo.
Liyananzelela yini ukuthi inani labantu abeZimbabwe bangagcina bengena bedlula abantu abakhona eFrancis Town lezibhedlela vele sezithwele nzima ngabo singaqali lesi sivumelwano
isikhulumi sehofisi kamongameli Masisi umzana John Tipowe utshele iStudio 7 ukuthi kuzaqala ukuhluza okutshiyeneyo kungathathwa isinqumo phezu kwalesi sivumelwano. Omela iZimbabwe kwelo Botswana umzana Henry Mkonoeshuro laye uthi noma nje omongameli sebavumelana, ingqobe isezandleni zabaphathi ntambo ukungatsha zaborhulumente bamazwe omabili ukuthi baqhobe amathambo engqondo ngalesi sivumelwano.
As of now, it's just the principle which has been agreed to by the two heads of states. And whatever is to be done, they'll culminate in an agreement. And
okwakhathesi isivumelwano nje phakathi kwabomongameli bamazwe omabili okunengi kuzaphuma uma iziphathamandla zamazwe omabili ziqhubeka zihluzisisa okufunakalayo.
Ngonhlola njalo nyaka iBotswana yasungula isivumelwano esifana lelizwe leNamibia, kodwa akuzange kube lokukhonana nxa zombili, iningi likwamukela lokhu ngezandla ezimhlophe. Kodwa ngenxa yesimo esikhona eZimbabwe, eliBotswana livele lilwisana lokungena kweningi lizodinga amathuba emisebenzi, abanye begcina bedala amacala kulokukhathazeka ukuthi ukukhipha ukusebenzisa ama-passport kungadala ingxabangxoza. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Umnumzana Sengezo Chabangu, othi unginobhala jikelele webandla le Citizens Coalition for Change, usekhethe abazangena kudalela Senate lele House of Assembly phansi kohlelo lwe proportional representation. UChabangu ukhethe unkosazana Patricia Chabalala, umnumzana Mbuso Siso, unkosazana Mildred Ncube nomnumzana Albert Mhlanga ukuba bangene kudalela Senate. Abazangena kudalela House of Assembly ngumnumzana Thembelani Mkandla, unkosazana Soneni Moyo lonkosazana Lubalethu Msimanga. Bazangena kuzikhenxe ezadala ukuxotshisa kwakhe amalunga edalela Senate lawe House of Assembly akubandla le Triple C. Umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla leli, walile ukukhuluma ngodaba lwesithu uChabangu wenza okusekhanda lakhe. Sixoxe lomhlanga ngodaba lolo.
Hayi, bevele ngikukhangelele ngoba lekuxoxeni kwethu labakhula bethu besiphose sikwane kumbe abangu-4 ade sifuna ukungena, kodwa at least nxa sikwanisa ukuthi sivumelane abangu-2 bangene. Hayi, ngikwamukele kakhulu. Ikakhulu lo msebenzi ngujwayele angimutsha kuwo, ngingaba ngukansela, ngaba ngudeputy mayor, ngaba ngumember of parliament. So kusho ukuthi zonke izindlu zobukhokheli ngiyabe sengizingenile. Lokho kuyangenza sivile ukuthi ngibe ngu-alderman njalo futhi ngibe ngusenator. Kungabe kuluncedo kukakhulu laba abafana abancane abangena eparliament lasekhansilini, ngaba ngumthunzi wabo. Ngibazise esakubonayo kungelamalayithi. Nga amagetsethe acitsha kumbe amathawulethi acitsha, thina abadala sinelisa ukubona ukuze sibafundise indlela, ngoba indlela izikhathi eziningi ibuzwa kwabaphambili.
Kuthoni nxa sesikhuluma sibili sijula ukuthi usungenile Senate, kambe uzayenzelana abantu beZimbabwe?
Njengoba sesile sikhathi eside sangena kulolu hambo, kukhanya ngani uhambo lwangkhona impilo ithatha unyawo lonwabo. Njengoba sengimdala sengingaka, sokumele sibili ngiyemela iqiniso, ngoba kakusela okungikhwabithisayo ukuthi kumbe ngiyedlala kumbe ngithini. Hayi, ngoba amalanga asehambile empilweni, sokufanele siye silungiselele abazukulu bethu, silungise ilizwe lethu ngobudala. Ngoba eSenate kulapho phela okubuya khona imicijo esuka ePhalamenti, lapho kuyabe kuphikiswana khona. ESenate ke kupholile, kulula ukuthi lizwane, ngoba lobulutshwane lokuthi uyakusebenza lezinduna labantu nje abadala. So sengijoyine iqula labadala, hayi sengimdala. Dube kuyakhulwa emhlabeni, hayi sengikhulile.
Umnumzana Albert Mhlanga ngomunye wabakhethwe ngumnumzana Sengezo Chabangu ukuba bangene kudalela Senate. Sixoxe laye esephumula ngobulawayo. Sekulomnyaka lengxenye umnumzana Job Sikhala owebandla le-Triple C wavalelwa entolongweni esetshiswa icala lokutshotshozela odlakela kulandela ukubulawa kukankosikazi Mo Blessing Ali Enyatsime. Imithethandaba yamalela ukuba ahlawule isibambiso sebail kanenginengi, abakubandla leli bathi uvalelwe ngoba wesatshwa ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Uncube ulela ilungelo likaZulu ezimele.
Ukuba kwakhe sentilongweni isikhathi sonke lesi kuveza kahle kamhlophe ukuthi umthetho kawulandelwa ikakhulu ukuvikela kwe-constitution ngokuba icacile ukuthi akula muntu okufanele ahlale isikhathi eside kangaka engathonisiswanga wagwetshwa. Ngakho-ke i-constitution esilayo kayilandelwa, imithetho kayilandelwa, izivumelwano zomhlaba ezamalungelo abantu kazilandelwa kunye nezesadic le-United Nations le-African Union. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi kutshintshwe indlela leyo kusetshenzwa ngayo, abantu babe lombuso ohlonipha amalungelo abantu, ohlonipha abantu abanjengabosikhala abalembono eminye ephikisayo engavumelani likahulumende, kungabi ukuthi ukuphikisana lohulumende ukuba lombono omunye sufanele uye ejele.
Ye, kodwa kungaguquka yini khonokho?
Akuna indlela yokuthi izinto ziguquke. Ngokubona kwami umbuso okhona kawulandlela yokuguquka, usugalule phakathi kwempilo yona leyo kungahlonipha amalungelo abantu. Ngakho-ke ngeke usakwazi ukuguquka. Singakhohlwa ukuthi le nto eyenzeka kusikhala yenzeka ngo-83, yenzeka ngo-84, 85, khona le muva bo-80s nabo-90s. Kulabantu abagwetshwa ngo-1981 kwathiwa kabalacala kodwa baze bakhitshwa ngo-1987 kumbe 1990, abanye badlulisa 1990, abahlala iminyaka bengagwetshwanga kuthiwa kabalacala kodwa bagcinwa esitokisini. Ngakho-ke yimpilo endala le esesihlalelayo eminyakeni engu-43. Ngakho-ke angiboni ukuthi kungaba le nguquko entsha engabuya namhlanje ukuqalise nje ukushentshwa kwamalungelo abantu.
So abantu sekumele bephile lakho kunje?
Kumele abantu ngaphandle kokuthi baze bakutshintshe bona, banendlela eziningi zokuthi bakutshintshe khona lokho. Umthetho welizwe, i-constitution, yabapha ithuba lokuthi bathathe amanyathelo okuthi batshintshe izinto ezinjengazona lezi eziphula i-constitution, eziphula amalungelo abo. Ngakho kumele basebenzise zona ziyantuba ukuthi kuguqulwe indlela iZimbabwe esebenza ngayo, ngokuba okwenzeka kupolitiki, okwenzeka emakhothi, kulomthelela kwezomnotho, kwenza kungabi lemisebenzi, kungabi le-investment, abantu bathwale nzima ngayo nale indlela abathwele ngayo, kube lobuyanga lendlala okugcwele izwe lonke njengoba sikubona namhlanje. Ngakho-ke abantu bangakhangeli lokhana okwenzeka kupolitiki, bakhangele okwenzeka kusikhala, bade angokasikhala lokhuyana. Kuyakuthinta lawe, kuyangena ezimbizeni zakho ukuthi uyenelisa yini ukudla, kuyathinta ukuthi uyenelisa yini ukubhadala i-school fees, ukuthi kulezibhedlela lezikole nemigwaqo eqondileyo, ngokuba amazwe omhlaba kawadlelani lohulumende ophatha abantu ngendlela abayuphethe ngayo isikhala.
Umnumzana Efidlela Ncube ukunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association njalo ulwela ilungelo likaZulu. Siphinde saxoxa ngodaba lolu nomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee ye-ZANU-PF.
Into eyabangela ubana uJob Sikhala ayehluleke uphiwa i-bail kungenxa yokuthi khona wayephiwe izinqumo emva ngale ubana wena siyawukhipha kuphela ngoba ake bamkhipha phela kubheli. Ama-conditions akhe ebheli atsho ukubana akumelanga wenze lokhu. Kodwa esephumile wakwenza khonokhwana esephula imithetho ayephiwe ngamuva ebheil condition yakhe nxa usukhuluma ngesiNgisi. Pho-ke nxa usuyiphulile leyo mthetho, umthethwandaba ulakho ukuthi ubana uncishe kumbe ukwalise uphiwa ibheli after that nxa usuphenduka. So mina ukhangela kwami yikho lapho ngisithi khona mina abameli bakhe kumele ngabe kuthiwa into le bayicubungula ngendlela epheleleyo ubona kathi uhamba njani, kube mhlawumbe kuzamwe imizamo yokuthi khona indaba zakhe zitshutshiswe masinyane zingene emthethwandaba, ngoba kwesi sikhathi uyezwa kube sokupostponiwe uloya kakho uzoima nenze lokhu uzalo nenze lokhu anaba lokhwana. Njengoba ngisitsho nje into eziphicayo nxa ungasomuntu owazi imithetho kakhulu kungakuphica ucela ukhuluma into engayisiyo. Kodwa into ebuhlungu kakhulu ukuthi wona indoda le isihlezi isikhathi eside kangaka ilokhu iphakathi. Benzani abomthetho, ngoba ashiyo political issue le legal matter okumele ngabe ilungiswa masinyazana, laye athole ukuthi mhlawumbe nxa ephule amapele conditions zake ungasayezwa na umthetho ndaba uchange lokho akungene phele indaba zake zithethe kuphele
ye kodwa abameli bakhe bakhuluma bathi phela udaba lolu usemthetho ndaba usela amandla ukuthi bengenza so bathi vele uvalelwe ngoba nezombangazo
yiko yike ngisho lona angiboni mina into ezombangazo ngoba anti kule indaba kathesi engenile court ikhodi yama acquitter yathi hayi lokho kalacala ngakho so lama lezi ndaba lezi zisele kanti kungani ubana bezibujutshise lazo masinyane sibone bephitheka ngokuthi bona bakweze masinya ngoba anti yabona nxa besikhuma ngezepolitiki lezi uzathola ukona bakhona abanye futhi abazabuya le school of thought ukuthi hayi uvele uyaqhawuliswa ngabanye bakhe abakhona ngale abavele bengamfuniyo ukuthi abe phandle na ngoba bebesesaba amandla kuthi na angafika abagenqule acinele esengiyo segijima le nto ngoba siyakwazi ukuthi khona kulabanye abantu abasesithi hayi bayamprefera kakhulu ukudlula even umnumzana uChamisa.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma okudalela ZANU-PF Central Committee obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseSingapore. Imuli zenzalo yeZimbabwe eyabulawelwa eDeepsuit kwele South Africa kumaviki amabili edluleyo zithi azazi ukuthi uFelix Nkomo loTalent Moyo bazabekwa nini kanye lokuthi izidumbu zabo zizathwalela eZimbabwe nini. Ababili laba babulawa bendawonye labanye abahlanu ababecatshangelwa ukuba ngamasela. UTalent loFelix kubikwa babulawa besendleleni besiya enkonzweni yebandla labo ele imisebenzi yamapostoli church. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Roy Luphahla umalume kaFelix Nkomo.
Umsebenzi lokumunjalo akakabikwa lokusalinde ama-DNTs sesayenza i-DNTs sokufana ngama-results sisizwe ukuthi kwenzakala kuhamba njani. Kukhona okwamanje ngoba lathi sihleli semnyameni basitshela sithi silinde bazasibonela lokusalinde wona ama-DNTs.
Imuli emeleleyo eZimbabwe ngale bona bathini?
Nawo lokho belindile ngoba kula nto abangayiyenza balinde thini esingapha lokuthi kumbe kuthole phela ama-result wenza ukuthi thina itofane sibanikeze i-quiet ukuthi isidumbu sibuya nini okwenzakalani fo ngendlela yokuthi lobe sesemnyameni lobe bangabantu abasendlini.
So akula kukhangelelwa ukuthi kungabe kukhangelela ukuthi kungaqalisa ukuhamba nini?
Ukuhamba mfowethu yikho ngisitho ukuthi vele asilali ulwazi ngoba sathi sithi siyabuzisisa abasitshela ngabo 2 weeks to 3 weeks labo abakhosho bathi sizama ukutshutshisa i-ambasi so okuyikho vele iqiniso kasilali.
Embasi laphana litholile usizo na?
Yebo, i-embasi iyasincedisa sihamba lathi impela kizo zonke izinto lanxa kuyo khona ama-DNTs la iyabe ikhona ukuthi la yizi ukuthi kwenzakalani.
Lo ngumnumzana Roy Luphahla umalume kaFelix Nkomo inzalwa yeZimbabwe eyabulawelwa eSouth Africa. Siphinde saxoxa njalo lesikhulumeli semuli kaTalent Moyo umnumzana Cleo Marco yena othe abantu babuthene ekhezi njalo ukuthenga ukudla sekudula.
Abafowethu abakabekho abafowethu ngesizathu sokuthi babulawa ngokuthishwa so batsha beyond the recognition ababonakala. So kumele kwenziwe iDNA. So iDNA iyenziwe sisalinde nje ama results oyiyo into esasibambile.
Impumela yama DNA ingabe iphuma nini?
Hayi, impumela yama DNA takababa akunasikhathi esaziwayo siyohlala silindile kuphela. Akula time frame ebekiweyo ukuthi angaphuma nini. Kusho ukuthi kuyadependa nge-backlog abanayo khona ngale bona laba abenza lezi.
Abasekhaya bona abathi
abasekhaya kula nto abangayisho bayalindile nje bathembele kithi nga bahleli nje balindile kakhulu kakhulu nje singathi laba abakhonayo bakithi sicela usizo ngoba kunje abazali bahlangene ekhaya liyakwazi ukuthi isimo sasekhaya sinjani. So any sizo nje olungasiza kakhulu abazali ekhaya behlangene bebe nabo bethole ukuyethungisa yiyo kakhulu into esikhala ngayo.
Aba ngabe befuna ukuphathisa bengalixhuma njani?
Bangangithinta then ikhona i-account number ye-family kakhulu kakhulu yilo nje sizwe esuyebe silubhekele but bangangithinta then sibone ukuthi lami ngibahlanganise labanye be-family then ngibona kalukuthi kwenziwa njani.
Ye ekulithinteni lapha inombolo abangazisebenzisa yiziphi?
Okay, +27 78 616 9047.
Umnumzana Cleo Marco isikhulumele semulika talent Moyo owabulawa eSaddiepsloot eSouth Africa kumaviki amabili edluleyo. Ibutho le-Israel lithi selene lise ukuthatha izidumbu zamasotsha alo ezimbili kanye lesidumbu soyedwa owathunjwa yiHamas mhlaka 7 Mfumfu. Ukulisana kuqhubekela phambili eGaza ngesikhathi iMelika ibuzisisa i-Israel ngokuthi ifuna ukulwa njani limpi eleMelika laloba liqhubekela phambili lisimale Israel litshengisele ukukhathazeka ngenani labantu asebebulewe kulimpi. Uhlangothile zempilakahle eGaza luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 18,600 sebefele kulimpi, abanengi ebengabesifazane labantwana kulandela ukuhlasela kweHamas okwabulalisa abantu abayinkulungwane lamakhulu amabili njalo kwathunjwa abanye abangamakhulu amabili lamachumi amane. I-Studio 7 ixoxa ngodaba lolu lomfundisi Chris Ndlovu oyebandla le Family of God.
Kila ikhlasanele impilo yami yase-Israel iya bonke abantu labana abaqakathekile, akukho ophakathekileyo ukwedlula omunye, bonke baselwa nguKristu Jesu esiphambaneni, bonke bengaphenduka bakholwe uKristu Jesu uNkulunkulu uyabathethelela izono, bayafanana. Thina sikholwa ukuthi uJesu Kristu onguye oyinkosi yethu owafa esiphambanweni, wafela abantu bonke. Yebo, ama-Israel baqakathekile, yibo abasetshenziswa nguNkulunkulu ukuze balethe indodana kaNkulunkulu eyiyo umsindisi wethu. But uKristu Jesu wafela bonke amaJuda nani namaPalestine.
Kuyini okufanele kwenziwe ke ukuze kuqedwe limpi esibulalise abantu abanengi yabhidliza eGaza laphana?
So okufanele kwenzakale laphana yikuthi abantu bahlalisane phansi, bakhulumisane phambi kukaNkulunkulu. U-Israel nomPalestina bonke bayafanana. Ngakho laphana akuhlale phansi kukhulunyiswane, kukhulunyiswane indoda, abantu baqakathekise impilo zabantu. Ama-Israel aqakathekile, amaPalestina baqakathekile. Ama-Israel bafanele ukuthi babe nendawo yabo yokuhlala kusiya ngesiko la ukuthi babehlala nga. Kodwa lamaPalestina nangabantwana bakaNkulunkulu, those people must sit down and talk, and the United Nations ngokubona kwethu kufanele ukuthi ingenele ihlalise abantu labana phansi bakhulume. Ukufa kwabantu nje befo kubulawa njengempukane akulunganga.
Fundisi, sikhangela limpi ngubani olomlando kelaphana?
AmaPalestina baba wrong mhlaka 7 October ukuyangenela e-Israel bebulala abantu, kodwa labo aba-Israel kathesi sebe-wrong ukungenela ePalestine bebulala abantu kazana, abantwana, omama nabantu abangasomasotsha abangayiso amaHamas.
Umfundisi Chris Ndlovu ukhokhela ibandla le-Family of God eFelabusi.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington.
It was a Friday, my darling.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu lerumba ele bahlangene Super Sounds lona eselethu leidlalade elitha elilesihloko esithi uThubayi womdeni. Nangu umkhokheli waleli qembu uAdmire Ndiweni exoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7.
Ngiyabonga ithuba babuNkomo. Mina ngidabuka enkayi kosivalo ngaphansi kwenduna usivalo uMahlangu. Ngihamba neqembu ibahlangene Super Sounds okulidlala debate leli lesine elithi uThubayi womdeni.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Sikhona babuNkomo kuzo zonke inkundla zokuxhumana Facebook, YouTube naku TikTok nge-account yethu ethi bahlangene Super Sounds. Then inombolo sisendaweni yase South Africa sithi zona 074-547-6922 074-547-6922 ezinye zithi 078-150-500.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli amazwi engingabatshiyela wona ukuthi emculweni lezinsuku sokunzima kakhulu silinyazwa yibo futhi abalandeli ngokuthumelana umsebenzi esiyabe siwukhiphile esiyabe sikudinga kibo kakhulu lusekelo like ukuthi basixhase nakuma-YouTube besubscribe ngoba uma bengasakwenzanga lokhu kuba nzima ingqubekela phambili kithi. Kuba nzima kakhulu ngoba ukuthi uzwenelise nje imali yestudio kunzima. Ngiyabonga ngoba
sibonge laphana uNtungameli Nkomo owe Studio 7 obexoxa lo Admire Ndiweni. Uhlelo luyalandela njalo olewoza Friday ngevikezayo. Uhlelo lwe Live Talk namhlanje sixoxa ngamavandla aphikisayo kwele Zimbabwe kuluhlelo olulandelayo ngesikhatshana esizayo ngo-8. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.